Yebo nje kuliqiniso lelo lokubana ibandla lezanu PF selithe imota ziphenduke le yasonto entsha endlebeni zalapha kade belezimota ngoba singakahambi ekhethweni izanu PF yahambisa isecular kuma province wonke isazisa labo ababephumelele kuma primary election ukubana ongaphumelelanga uma main election uzathathelwa imota lokho kuyinto eyayenzwa ngenxa yokubana ama candidates amanengi abeselodumo lokubana bangena kuringi yama primary election besenzela ukuthi bona bethole izimota ikakhulu endaweni lezo abakwazi ukuthi zinzima kakhulu ukubana umhlangano uwine bebesenzela izimota. So iparty yathi hatshi sifuna ukuthi sikuqedeke lokho.
Zona izimota lezi ezaphiwa bona labo ababencintisa ukuba ngamalunga edalele ephalamende, ubona ungani zanceda na ekukhankaseni njengoba sibona sebezithathelwe?
Kodwa ungakukhangelisisa sibili izimota lezi zibe lusizo olukhulu esikhathini sokukampeyina ngoba abantu abaningi babengela izimota njalo abanye babelazo kodwa zingathembekanga ukubana zingaqeda uhlelo lwekampeyini. Abanye izimota zabo azikwanisi ukungena kwezinye indawo emagangeni emakhaya. So izimota lezi ziyanceda njalo lokubrenda kwazo kuyakampena ngokwazo. Kodwa okunye okumele sikukhangele ikakhulu ngenxa ye-decision lezithethwe ukuthi ama candidates bayakhala sibili bona labadliwayo babona ngani iparty sibafulathele babona ngani ama constituents abo njoba ngama constituents aluzayo kuzwaswela ukubonakala kweparty njoba imoto zabe sezibuyele njalo abanye bakhangelisisa sibili bethi nxa iparty ngakhayela ukudliwa ichoni ngokudliwa ngoba kulamanye ama constituency umongameli lapha wina khona kodwa ama MP owadliwa khona umongameli kodwa ama MP awina kuze kuba lamanye ama constituency umongameli wawina kodwa MP wadliwa kodwa MP sethathelwe imota. Kuyinto sibili eyinye edanisa ama candidates. Abanye njalo bakhala bethi izimota zabo bazingenisa kuma election be campaigner zafa bese bethembezo nezo eziphatha ukubana labo bekwazi ukugijima gijima besenza okuningi okuthiyeneyo. So lokhu asonto esingathi iyamukelwe kakuhle ngawo wonke umuntu kade contesta. Abanye abe babona kuyinto elungileyo, abanye njalo babona kuyinto engalunganga ngesikhathini esisikhona lesi. So yinto esikhangelele esilayo lapha kubandla lethu leZANU PF ukuthi ilanga lokuthi imoto zonke zibe sezibuyele ukusasa iWednesday ngolwesithathu. Kodwa lakho kuzamele sibone ukuthi bona abantu baza besela yini ngesikhathi izimoto zakhona. Asibone ukusenzakala ukubana abantu bazabisela ngesikhathi kodwa hayi iphathi ngavile ukukhuluma ukuthi ulutho luphenduke ulutho luyabuyela.